Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Livuka njani izilukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 olwesibili mhlazi ku 21 Mpandula 2021 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, ibandla lezaphu lithi indodana kamuyi umnomzana Joshua Nkomo usibangelizwe engehluleka ukungena kukhetho lokudinga umongameli webandla ngoba engelaso isikhathi esifunwa ngumthetho webandla elilunga.
Bakhona ngempela abazothinteka lanxa nje ngingeke ngaqamba amagama abo.
Kodwa uNkomo uthi akusiloqiniso ukuthi waba lilunga lebandla lezaphu kuwona lo umnyaka okumenza abe lelungelo lokuncintisa.
Mina Mfowa Gande ngililunga lephathi izaphu Zimbabwe African People's Union kusukisela ngo-2010.
So kusungulwe ibandla lezombusazwe eliphikisayo elithiwa Citizens Convergence for Change okuyindikimba yebandla le-MDC Alliance.
Lokho kutshengisa ukuthi sibili ngama-CIO labantu bezanu abazama ukuvimba indlela zonke
lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Lezaphu lithi indodana kamuyi umnumzana Joshua Nkomo usibangelizwe engehluleka ukungena kukhetho lokudinga umongameli webandla ngoba engelaso isikhathi esifunwa ngumthetho webandla ukuthi abe elilunga kuqala engakancintisi. Isinqumo sebandla sithi umuntu ofuna ukuncintisa ukuba ngumongameli kumele abe leminyaka emihlanu elilunga. Kumbe ofuna isikhundla sedale elimqoka ele NPC kumele abe leminyaka emithathu elilunga. Ngempela sonto idale le NPC lavotela ukuvuselela lesi sinqumo esathathwa ngomnyaka ka-2019. Sixoxele isikhulumeli sebandla lezaphu umnumzana iPhithule Maphosa.
Njengebandla elikholelwa kudemokrasi njalo njengebandla elikholelwa ekuthuthukiseni imbono yabantu ehlukeneyo sisavumelana ukuthi sizabamba umhlangano a special meeting ekhangele yena leyo indaba kuphela ongumhlangano esubambe nge-Saturday edluleyo. So siwubambile lo mhlangano wahamba kahle, sayicubungula kakhulu indaba, sakwaba lama debates awuhlonze oluphezulu kakhulu. Ekugcineni savota, impumela yakhona iphume isithi abathi leyi i-decision ayihlale ikhona batholakale bebaningi ukudlula labo abaphikisayo, labo abathi i-decision leyi ayichithwe. Kodwa ke ukuza komhlangano lo siyakwazi ukuthi bekungeke kwabuya isikhalazo ezinjalo kumbe bekungeke kwaba le isikhalazo ezinjalo kungela bantu abathintwa i-decision le ka-2019. Liqiniso sibili bakhona akade bethinteka njalo bakhona abazathinteka ngempumela yalo mhlangano esubambe nge-Saturday. So umhlangano uza nje ngoba kulabantu abakade bethinteka singathi ngendlela abangayithandiyo nge-decision leyo. Ngibuye njalo ngithi i-decision ephumileyo kulandela umhlangano okade ukhangela leyo ndaba kuphela izathinta njalo abanye abantu akade bevele befisa ukuthi kutshintshwe.
Manje bangaki abaza thintwa isinqumo lesi begcine bengancintisi kukhetho?
Njoba ngichilo ngaphambelini bakhona ngempela abazothinteka lanxa nje ngingeke ngaqamba amagama abo okwamanje kodwa bakhona abazothinteka njoba sihlale lo mhlangano bekungeke sawuhlala umhlangano owalolhlobo kungela abantu abathintekayo ngesinqumo sika 2019 so bakhona liqiniso bakhona abazathinteka kungatsha zonke zombili National Executive Committee bakhona abathintekayo njalo ku presidential race bakhona abathintekayo
umnumzana iphithule maphosa isikhulumeli sebandla lezaphu ubekhuluma ecingweni lestudio 7 esejohannesburg kwele south africa njengoba istudio 7 ingasekela ihlangothi sixoxe lomnumzana simangilizwe nkomo yena othi akusiloqiniso ukuthi ube lilunga lezaphu kuona lo umnyaka
ibranch yami sithe ngisukume ngincintise ekhethweni lokuba ngumongameli ngithe ngonele ukusukuma kwaba lo muntu ongazange ahlaziye adingisise kuhle ukuthi ngimi kanjani ephathini wasegijimela-ke yena ukuthi eye kunozindaba kumaphephandaba ayekhuluma ukuthi usibangilizwe lo asimazi njalo akekho ephathini so ke yikho okwenzakale lapho ke wasekubhala lezo ndaba zasabelala umhlaba wonke lo ukuthi usibangilizwe asilolunga lephathi mina mvokagande ngililunga lephathi izaphu Zimbabwe African People's Union kusukisela ngo-2010 ngilamakhadi ami wonke kusukisela ngo-2010 kuze kuzofika lamuhla I'm a fully paid up member kuze kuyefika udisemba ikhadi lami li-right elalonyaka so ke yindaba eyenzakalayo ukuthi umuntu wagijima wayakhuluma khonokho anzange ngizihlupheke ukuthi ngitshona ngiphikisa ngoba
kodwa bona bathi uze waba lilunga lebandla ngo-March lo umnyaka bengabe bekhona yini abalenjongo enjalo
ngizazi ukuthi ngimi kanjani lo muntu wahamba wacebela leyo nto ngumuntu laye oncintisayo obencintisa ukuthi ebe ngumongameli webandla lethu lezaphu ikho-ke ngabona ngoba sisonke khona ngale emathebeleni South Province sesihamba ukuthi sincintisana ndawonye labulaye akasakuthanda ngalokho yikho-ke mina ngomgqibelo amakhehla avele emathebeleni South bahlale phansi bahlangana ukuthi bekhangele kuhle indaba yami le bayikhangela-ke baxoxisana basebecela ukubona amakhadi ami ukuthi kuwe lo bufakazi ngawaveza lawo makhadi hhayi bahle babonti hhayi ngiqinisile ukuthi ngililunga lenhlanganiso basebebhala-ke incwadi etho ukuthi hhayi usibangilizwe ulilunga elipheleleyo lezaphu njalo uyakufanela ukuthi ancintise isihlalo sikamongameli yikho okwenzakaleyo-ke ngikhona emncintisweni kande hhayi angiyindawo ngikhona ngizancintisa esihlalweni leso lami njengabanye ngabona sesibahlanu khathesi abancintisayo leso sihlalo yikho okwenzakalayo mvoka kande
umnumzana simangilizwe nkomo ngomunye wabafuna ukuncintisa ukuba umholi webandla lezaphu ubekhuluma ecingweni lestudio 7 ekobulawayo sekusungulwe ibandla lezombusazwe elithiwa yi-Citizens Convergence for Change okuyindikimba yebandla le-MDC Alliance lokhu kuthi inkokheli ye-MDC Alliance isisenkingeni ngoba ibandla le-MDCT lalo lathi lizasebenzisa ibizo lokuthi MDC Alliance sixoxe lomsekeli wesikhulumeli sebandla le-MDC Alliance umnumzana Felix Magalela Mafasibanda oqale ngokuncoma ingcwethi kwezombusazwe umnumzana Mqondobanzi Magonya esixoxe laye izolo ecubungula ukusungulwa ubuthumuthumu kwamabandla ezombusazwe
Mahlabe Zulu simchayeli hlombe Mqondobanzi Magonya ngokukhuluma izinto eziliqiniso lokucubungula kwakhe ukuthi kuyini okwenza lezi nsuku sokungani ukumila kwamakhowa esidulwini laba abasebeveza amabandla amatsha sephelile ama-elections bayahamba bayeforma i-organization okuthiwa yi-Pollard lapho abazagcina sebephikisa labo ababe betshontshelwe okwamanje silabanye silenye iphathi lapha layo esivukile esisebenzisa ukugcigcisa kwe-MDC Alliance esithi CCC, Citizens Convergence for Change. Sebegijimile labo bahle batshela bathi yilo igama abazayisebenzisa. Lokho kutshengisa ukuthi sibili ngama-CIO labantu bezanu abazama ukuvimba indlela zonke lapho ababona ukuthi MDC Alliance izakwenza. Kunganani sithi asihlale siqephele siqhaphele ngoba vele siyakwazi ukuthi inyosi ezilumayo zehlisile. Abantu bonke sesibakhangelile, bonke ababindana lo Advocate Chamisa ngabantu abaningi abasebenzela uhulumende, siqala ngezanu PF, kubuya amanye amapholisa, kubuya amanye amasosha, hatshi ukuthi bonke lamapholisa wonke, iningi yamasosha lamapholisa hathi sebebonile iqiniso. Kodwa into emangalisayo ukuthi wonke umuntu ovukayo uvuka esithi iMDC Alliance ayilunganga. Kungani beyizonda? Ngoba imele izifiso zabantu. Ngalokho Mahlabe Zulu, singachitha isikhathi siphilisana nalaba bantu, thina sizababizela kuground. Iground yethu phela yiyo ukuvota. Uma besithi bangaluza baza kuya kuPollard, hayi Pollard vele iyabingekho, lezanu PF vele siyayithanyela. Yikuvalelisa kwayo lonyaka ngoba sesifunda okuningi ukuthi abantu bafanele babambane, bazilwelwe ngenxa yokuthi yibo abathwele nzima.
Umnumzana Felix Magalela Mafasibanda, umsekeli wesikhulumeli sebandla le-MTC Alliance, ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekobulawayo.
Le yi-Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha e-Voice of America ese-Washington DC. Lisibamba kumagagasi athi 909 AM, 4930, 6170, 7270, 6040, laku 15460 kHz ku-shortwave.
Ugatsha lwezempilakahle lubika ukuba kulabantu ababili kuphela ababulewe ngumkhuhlane we-COVID-19 izolo. Lolu gatsha luthi abedlula abangamakhulu amabili 248 babanjwe igciwane le-coronavirus. Ngomvulo lolu gatsha luthe kulabantu abedlula amachumi amahlanu abathelelwe leli gciwane ezikolo. Sixoxe lomzali wakobulawayo umnumzana Edwin Ndlovu othi lolu daba lutshengisa ukuthi izikolo zilakho ukuletha udubo lwegciwane leli.
Siyayithola imbiko yokuthi abantwana ezikolo kunye lababalisi babanjwa umkhuhlane nalo we-coronavirus. Kuyinto ebuhlungu kakhulu njengabazali ukuthi abantwana basuke ngekhaya bephilile, lababalisi babo bafike babanjwe ngumkhuhlane sebesezikolo. Kuyinto enzima kakhulu kithi abazali, kuyinto ke ebuhlungu okumele ukuthi uhulumende ngawuba le ndlela yokuthi ke alungiselele, abone ukuthi ezikolo kuyindawo ke ephephileyo ke kubafundi kunye lababalisi.
Kodwa ngokubona kwakho uhulumende wavula izikolo esethethe wonke na amanyathelo wokuvikela khona lokho osekusenzakala?
EZimbabwe abantu siphila ngentando kaNkulunkulu, siphila ngomusa kaNkulunkulu, nguye uNkulunkulu osigcinileyo. Uhulumende kakaze lanini alungiselele indlela yokuphepha kwabantu, akula ivini ke okukodwa ayekwenze. Yikho ke asinyeke ke sithi ke njengezakhamizi zeZimbabwe sicabange kumbe sifise ukuthi uhulumende ngawenze lokhu, uhulumende kasayenzanga lokhu lalokhu. Kuvele kuyazakala ukuthi uhulumende akulanto ayenze, abantu baphila nje ngokugcinwa uNkulunkulu, ikanti bazenzela ke imizamo yokuthi baphephe abantu. Uhulumende kakukho ayebenzele khona abantu. Izikolo zivuliwe, abantwana baphunguthwa kabahambe ezikolo lababalisi, kodwa uhulumende akulanto ayenzileyo. Kumele athenge phela imithi yokuthi abantwana baphephe, abone njalo ukuthi balakho konke nje okumele bakusebenzise ukuthiwa ngama-PPEs ezikolo. Kube nguhulumende ke okwenza khona lokho, abone ukuthi kukhona ezikolo. kolo abese monitor njalo abone ukuthi kuyalandelwa yini ke imithetho ke ye World Health Organization ezikolo kodwa kohulumende uphonga ukuxotshela nje abantwana ukuthi bahambe ezikolo lababalisi azanganake abone ukuthi kambe kuphephile na ezikolo kambe bangavikelwa njani abantwana bangavikelwa njani ababalisi kuyinto ke ehlukumezayo umphakathi kakhulu naleyo ukuthi uhulumende akulanto ayenzileyo uphonga ukuxotshela nje abantwana njengomuntu oxotshela inkomo ukuthi zihambe ziye kudla emadlelweni la yikho akwenzileyo azangabe le mizamo ethile yokuthi abantwana baphephe ezikolo.
Umnumzana Edwin Lovu ngumzali ubekhuluma ecingweni leStudio 7 ekobulawayo.
Yebo 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 mthakazo muhle siyalinxusa kuhlelo lwabatsha olwe The Connection etsilethulela maviki wonke ngolwesibili ngo 8 p.m. Namhla kuhlelo sixoxa labatsha ngokukhuphuka kwenani labafunyenywe bele coronavirus ezikolo zeZimbabwe ngesikhathi izikolo zisanda ukuvulwa. Sikhangela njalo uhlelo lwenhlanganiso yomanyano wamazwe abemtsundu e-African Union lokuphathisa amantombazana asakhulayo kwezemfundo oluphansi kwesihloko esithi hashtag Africa Educator. Zulukandaba lingakho kutwa ilo lihlelo lilami uMike Hobe ngo-8 ntambama.
Okumanje ngesikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leNews Daily lithi ibandla lezanu PF liqoqa ukubamba ngamandla izisebenzi zikahulumende ukuthi ziyefundiswa isiko lebandla lezanu PF esikolo seHerbert Chitepo School of Ideology phambilini kokhetho luka-2023. Iphephandaba leChronicle lilodaba lokuthi umprofita weGweru oleminyaka yokuzalwa engamachumi amathathu lane 34 wadlengula intombazana oleminyaka yokuzalwa engamachumi amabili lanye 21 emqambela amanga esithi uyamelapha. Okwamanje sengilichiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Sadubona ndonke bantu bakithi ku Studio 7 balaleli ba Studio 7 njani bantu bakithi ukhuluma ngu Prosper sekhezi Prosper Ndlovu makawule makawule kompamazi hayi ngidami ngempusa manje nje phezuka lezi news esiyawe sizivala lapho kuma daily sana kuma chronic siyabona abantu baseGwanda kungathi busela bawuya phambili uhulumende sisizamele kumbikela sikwazi ama message awafiki yini kodwa ke siyalimala sibili bantu baStudio 7 cela lisidlulisele umlayezo mpela uhulumende awuzwe zonke indawo sokulobusela buphezulu kakhulu siyachaka sisiyadinga imfuyo yethu etshontshiweni uchaka ukuthi ungayithathi kathi isigwebo se-9 years lesi sasibekelwe obati na singabe isigaba sethu ku-under chief Malaba singabantu bokufuya asakwazi uyophephela phi manje.
Sanibonani basakazi bethu beStudio 7 lonke themba liyaphila undawana zonke elikhona nani balaleli beStudio 7 siyalithanda lonke. Mina bengifuna ukukhuluma ngodaba lwe-property yezipra eyathathwa yizanu yayithathwa nge-government yathathwa yizanu. So esikucelayo ukuthi ma kuyukuthi njengoba umnangagwa ebhizi ekhuluma sithi yena ufuna ukulungisa udaba lwe-ground engakalungisi udaba lwe-ground besicela ukuthi simbone iqiniso nokuthembeka kwakhe ngokubisela i-property yezipra ngoba izipra i-property le wawungabaphanga lalingabaphanga lina bantu bezanu kodwa kwakungamandla babe kuthengi lelokho. So besicela ukuthi ukuze silikholwe ukuthi lingalilungisa lodaba lwe-ground liqale libisele into ekhona imphefumulo yabantu yachitheka vele ayike sabuyela ngoba lichothelezalungisa udaba lwe-ground kodwa sicela liqale kuzapho phela libisele bayibuyisele iproperty yabo. Sebegugile behlupheka behawula, abanye abakini khona ngapho bayahola izimali zokuba ngamaovet, abangaphe bathebelele ndikabathole nisi. Kukanti yona leyani iproperty amaplazi wabo kade ezobasiza lazo zonke izindlela abathathela zona, yonke nje lamakhampani kade yabasiza ukuze baphumelele labo labantu babo. Namhlanje bafe bengabayanga, bafe bengalalutho ngenxa yenu ukuthi lithethe into zabo, lehluleka lokubaholisa ubana balilwe lilizwe lenu. So makuyukuthi iZimbabwe iserious kangaka ngeground, kayiqale ngokubisela iproperty yezapho, kababisele iproperty yezapho lama sebeshonile abaningi abezapho, abantu babo bazosala labo bencinisa khona phana ngoba ngamandla aboyise. Ma userious mina ngakwa le government yakho ngokutsho kwakho ngeground, qala ngokubambekayo, qala ngokukhona, sikubonthi ngempela ngempela hayi usufuna sibili ukuzimisela ukulungisa le ndaba. Kungenjalo asingeke siwathatha mangakho ngoba lale iground is now more than 40 years yenzeka, kodwa mase kufika ama elections uba ngumuntu okhathazeka kakhulu ngayo, ugijima lapha nalapha usenzela ukudinga ama votes. After usuvotelwe uzokhohlwa futhi uyebuya ngemva kwesikhathi uqala nje ukuchova leso sikhathi ukuze uphinde uvotelwe until uze ufe njengomfo wena umgabe owafa waluchiya lunjalo. Wena wathi singamahuhu kumele sibulawe ngedumu, umgabe layo wathi kwakuyisikhathi semadness, wena wathi let bygone be bygones. So manje usuqala njani ukuthi ufuna ukuthi ululungise? So ubone ngani imoya yabo ilele ngokuthula, i-case ezosala phezu kwabantu abakho lesizukulwane sakho. Yimi ke uMadube uSynthia ngisithi ma uzazi ukuthi uqinisile, visela i-property yezapho ekubanikazi, noma sebefile bazokwazi ukuthi bayinikeza abazukulu babo kumbe abantu babo bakwazi ukuziphilisa labo. Siyabonga.
Sanibonani balandeli ye-Studio 7, ngibingelela iNkoma Dlambuzi. Ngibingelelayo ngifiselani. Thanda ukubulisa induna yami engiphethe uMadlambuzi ngosebhuku wami okwalume khona laphana eBhanungumba, nkosikazi wami Mangwenya. Ndisanibonani, dumelani kawufela. Ngidibulile Mabuyani, ngidlulele endabeni yepolitiki yamaqembu. Uma ngithanda ukubuka manje ngamafitshane i-MDC Alliance, sithanda ukukhuluma kakhulu nge-MRP. Ende engiye okwenza ukuthi ngibone ukuthi MRP iyakhula ukuthi imoto ekhonkotwayo ngehambayo emile ayikhonkota. So ngendlela abakhulumeli be-MDC Alliance uma bekhuluma every time baletha ifiye, baletha ukuthi bona lokho okhulunywa MRP ngeke kwenzeke ukuqunywa kwezwe, baveza into ezimbili ukuthi ngeke kwenzeke ukuqunywa kwezwe, njalo i-MRP inobandlululo iyacwasa. But i-MRP ithi kona sicindezele for 41 years. 41 years yelena ezikoleni zethu sokufundisa amashona, emakliniki yethu sokungamashona, ema-police station, ema-border, nabantu abaklina abangama-security abavula igate ngamashona. Ibisithi khona baphe abantwana baselilima basemathebeleland abangakwazi ukuthi okay asifundanga kodwa bengakwazi ukuba yi-security, bengakwazi ukuchanyela. Bese yikhamu ke-MDC ithi khona lina licwaswa, niyacwasa. But ekuveni le nto lena iyenzeka i-MDC ina for 20 years, ikhona 20 years ikhona le nto lena eyokuthathelwa kwabantwana basemathebeleland imisebenzi phambi kwamehlo wabo emakhaleni abo bengakhulumi ngalutho. But ke qhamuka i-MRP imaithi yakhuluma ngabo bethi kona niyabandlulula. Kanti ngobani ababandlulula abanye uma kuwukuthi umuntu uzasuka lena lapha asuka khona abuye ezosebenza emzini wakho athatha imali, wena usalolokulamba unabantwana unezidingo ezifana nezakhe. Start my question ukuthi bona bona why belandelana ne-MRP bechizane yena e-implementa zonke lezo zinto, which means be-protector i-manifesto yezano if bethi khona i-MRP nobandlululo. Ngikhulumela kuzikhulumeni omafa nabochuma abavamise ukukhulumela i-MDC. Bafowet, mina bengathi abalandela izano phathanini amakhadi for i-protection, ukuzivikela ngoba izano angithi yabulala uma ungayilandeli ngenakhadi layo. Kodwa uma kuza kuvote delani MRP. Why ngithi ivotele ukuthi ikhulume iyasikwazi ukuthi kube nomuntu ophakama asilwele, akhulwele ukuthi sesithathelwe izinto zethu thina sisena lutho. Siyekeni labo MDC abavikela i-manifesto yezano.
Salbonani, salbonani lonke basakazi labalandeli beStudio 7. Lo ngumankomazana wecholocho hlale hlupha. Njalo ima voice note yakhe avalwa ngazi ukuthi kuhamba njani. Laba ngilombono ngodaba lokuvota. Ama diaspora kufanele avote. Kanti kungaba mnandi beletha imali. Nxa sokufanele kulungiswe lelo ukukhetho bese bebeke eceleni njani. Kababe khona nje imali yabo labo engenezweni. Njalo ekuvoteni laphana ngiyananzelela ukuthi khona amaphepha la abe ezovotiswa. Abantu labana babe besemaphepheni lapha basuka bengakhanyi kahle bebe mnyama. Ugcina ungasaboni kahle umuntu okufanele umvotele. So engicela ukuthi amaphepha la akhanyise abantu. Kati bayenzelwani kungani kuthiwa bayafihlwa. Kabakhanye njengoba nasibazi bekhanya. Kodwa mase besemaphepheni abasakhanyi. Yidabo oluhluphayo lololo. Ngoba omunye ongananzelela kahle siyaphonga ufaka nje kuphela ivoti yakhe emuntwini ongamfuniyo ngenxa yokuthi kamboni kahle udark. Ngiyabonga.
Lawo bekungamazwi enu lina balaleli bethu angelani lokwenza le Studio 7 elisithumele ngeWhatsApp kunombolo zethu ezithi +1 202 465 0318. Ngokwezemelika, umnotho welizwe leMelika ubikwa uqhele ngesilinganiso sokuyisithupha lengxenye ekhulwini 6.5%. Lesi silinganiso esikhulu kusukela ngomnyaka ka-2003. Ingcwethi zenotho zitshayele ihlombe umongameli Joe Biden ngoba enelise ukuthuthukisa ilizwe lanxa kulobhubhane lwe-COVID-19 ngakwelinye icele kulokufuthelana kwabangelwa ukususa amabutho eleMelika kwele-Afghanistan. Ukuhlaziya umbuso kaBiden, sixoxele sizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kweleMelika, umnumzana Dan Moyo.
Udaba lweAfghanistan noma singathi akusuye owaqalayo iwithdrawal, wathola vele sekunegotiatiwe uTrump, wavumelana leTaliban uTrump ukuthi uzowithdraw amabutho awe-USA. Kodwa yena uBiden bekumele a-exercise amandla akhe, ipower yakhe alayo njengopresident omutsha, a-analyze i-situation before ayenze i-decision yokuthi aqhubeke ngaleyo agreement eyayenziwe nguTrump leTaliban. So I think kutshengise i-lack of uku-understanda kwakhe i-situation on the ground, and therefore I think sekudamage i-international reputation yakhe. Sibonile even le-France layo ayijabule kakhulu nge-deal ayenzileyo uBiden le-Australia, to a point where i-France igcine idonsa u-ambassador wayo to the United States. So amaflop, amaphutha onala ayenzakala elandelana kangaka aseluzise i-confidence ebantwini abaningi abamsupportayo uBiden ukuthi ule good hold of e-foreign relations. Silethemba ukuthi mhlawumbe uzofunda kulo amaphutha la, ngoba kuningi okwenzakalayo around that, even nendlela ahandla ngayo abantu ababuya lapha kula order ngale e-border ye-Texas. Sibona kulabantu abaningi ababuya e-Haiti abahlezi ngaphansi kwe-bridge. So konke khona lokhu ku-create impression e-wrong ngombuso wakhe lokuthi ngendlela adila ngayo ku-foreign policy.
Ke sikhangele umongameli Joe Biden, ubona njani wena umbuso wakhe ikakhulu nxa sikhangela lokho kuthiwa i-foreign relations?
Unqoba kukhetho olubuyayo ngo-2024 ukuthi uBiden aqhubeke nge-second term. I think unqoba uzonqoba ngoba ama-Democrats ngobuningi bethu angiboni sizovumela ukuthi abantu ama-Republicans abuse, especially if ama-Republicans angafaka uTrump as upresident, i-candidate ka-president, ngoba uTrump abantu abaningi sebambona amanga akhe njalo nje lokwehluleka nje uku-unite isizwe. Ngumuntu o-divisive kakhulu, and lama-policies awaphushayo asoma-policies avunyelwa ngabantu abaningi abangama-democrats. So ama-democrats, as long as bona bengabambana sivote ngobuningi bethu again. Angiboni ama Republican euthatha umbuso. So i second term ka Biden I'm sure i secure. Kodwa kumele akwenze ikho khona lokho ukuthi kumele aqondise izinto eziningi ezibonakala ngathi zijekile. So sekumele athole ama wins abuyayo. Siyabona infrastructure bill yakhe le mayingaphumelela create imisebenzi eminingi, ngoba okuqakathekile kakhulu ebantwini be-America yikuthi kube le misebenzi, abantu baphile kahle. So ma engakukwanisa khona lokhu nge-infrastructure bill yakhe le 3.2 million abakhuluma ngayo.
Umnumzana Dan Moyo isizalane seZimbabwe esihlala esigabeni seVirginia ngapha kwele Melika. Singakagqibi uhlelo lwanamhlanje esikhangele ezinye zenhloko zendaba ebesilazo. Ibandla lezaphu lithi indodana kamuyi umnumzana Joshua Nkomo usibangelizwe engehluleka ukungena kukhetho lokudinga umongameli. Kodwa Nkomo uthi akusilo qiniso ukuthi waba lilunga lebandla lezaphu kuwona lo umnyaka. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande. Ngisithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye. Abanganelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voaindebele.com.